ode ibhrithani yonke bengihlangana yezinkulungwane ezinkulungwane zabomama yebona ye babebefuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani. So hhayi ngabachasisela ukuthi kuminjani, njalo ngithole le thuba yokuthi ngiyefika ephalamende yabo ngikhuluma nabameli bephalamende ngafika ngachasisa okwenzakalo ekhaya. Njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babanje ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa. So ngomunye womkhankaso njalo abazawugijimisa ukuthi ohulumende nanxa amapolisa echaya abantu ngamasosha echaya abantu akumelanga ukuthi babe lilungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine bezesaba ukuthi banjeni umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube lethuba yini lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe lethuba lokuhlangana labo abalihlekanyana nje saxoxisana silungiselela i-congress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo salethu sine-congress. So bebengazisa ukuthi sebengaphi sebenzeni njalo kuyini okungazanuke abasiphica hhayi saxoxisana nje sakulungilungisa. So bayalungiselela nje ukuthi siye ku-congress. Hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenze abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla ithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalunga ebandla lethu kumele ukuthi zanelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona. Njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.